Indaba libingaso zihluphe ngabe amapolisa eZimbabwe azimele. Abantu bebezathemba ukuthi amapolisa azalandela umthetho, alandele ubufakazi, babophe abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu lo kuliphi iqembu. Kodwa ayisikho esihlangana lapho kuso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi sihlangana lokuthi abantu abavikelwanga ngumthetho, ikakhulu nxa bengabe opposition kumbe abe-civil society kumbe ama-church. Umthetho siwasetshenziswa ukuvikela kuphela kweqembu elithile kulokuthi uvikela abantu beZimbabwe bonke kungakhathalekile ukuthi kuliphi iqembu. Yikho khona lokho esikubonayo, udlakela lo lesilubonayo. Sile history, sile kulalabo abale CV, i-track record ye-violence, yokuba lodlakela, yokungahloniphi amalungelo abantu. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi kube yibo abenze khona lokho okukhulunywa ngakho. Amapolisa aveza ukungabi ngendlela eqondileyo, avela engamapolisa asekela uhlangothi oluthile, kaziphathi ngendlela eyenza ukuthi abalandeli be-CCC bazizwe bengamaZimbabweans bevikelekile. Kodwa amapolisa enza sengathi kulicala ukuba yi-opposition, kulicala lokuba seqenjini elingahambisani laleli elibusayo.
Abamasonto Ncube bathi i-Peace and Reconciliation Commission kanye le-Zimbabwe Human Rights Commission kumele bangenele, babona ukuthi udlakela lolu luyamiswa ngoba lulakho ukudlondlobala kube kubi elizweni. Ubona bengangenela yini, njalo ubona bengathatha manyathelo bani?
Akulula ukuthi amakhomishini yona lawo angenele. Kuyinto enhle ukuthi angenele, kodwa akulula ukuthi angenele. Kangiboni engenela, nanxa engangenela kula lutho azalwenza, ngokuba behlulwa yilokhu vele abaqondene lakho. Sizakhumbula ukuthi i-PRC yehlulwe yikudaba lwegugurawundi, yehlulwa yikulungisa lokho okuyikho kuyiqonde ngqo. I-Human Rights Commission nayo idini iyehluleka ukusebenza ngendlela ekhutheleyo kulo msebenzi, kodwa bekuqondile ukuthi amabandla ezokukholwa akhuthaze ukuthi basukume abenze lokho i-constitution ethi bakwenze. Constitution icacile ngokuthi NPRC kufanele yenzeni, ukuthi i-Human Rights Commission kumele yenzeni, kodwa kasibaboni bekwenza lokho. Kangiboni futhi bekwenza. Yebo, kanti isifiso siqondile samabandla ezokukholwa, kodwa sizi bakwenze khona lokho ngokuba abazimelanga ngendlela efaneleyo. Lapho bezimele ngendlela efaneleyo, lokho abaza kwenza kula muntu oza kulandela, ngokuba kakuhlonishwa mthetho, kakuhlonishwa constitution yona le eyadala i-NPRC, le-Human Rights Commission.